Iningi lezakhamizi esiqoqelazo zithi umangoyo uselala eziko selokho uhulumende ethi abantu behlala emakhaya ngoba impuphu isisilela ezitolo kuthi lapho etholakala khona iyabibiza intengo ephezulu kakhulu. Lanxa emadolobheni uZulu ethengiselwa impuphu ngentengo ephansi okuthiwa i-subsidized, lokhu akwenzakali emaphandleni osekudala ukuthi iningi liqhubeke lihlaselwa indlala. Umnumzana Lungile Ngulube isakhamuzi eGuyu uthi kumele uhulumende athathe amanyathelo ngokuphangisa abantu bengakabulawa indlala.
Ngawo mhlawumbe uhulumende uyangenela abantu bathole yena le impuphu uthola zilanele ngabantu ema-supermarket amakhulu emathawuni abantu bemaphandleni labo bathole. Ngasibili uhulumende uyanceda angenele ngoba indlala esebantwini indlala enkulu kakhulu. Lokho kwaba yi-lockdown kuba nzima lokuhamba lapha into zokuhambisa kazikho kubana abantu mhlawumbe bangena e-town besiyadinga leyo mpuphu.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Gladys Moyo Manalo ebuvuma othi ngathelo lokuthi behlala emakhaya selilethe ubunzima ikakhulu kulabo abaphila ngokuthengisa.
Kusuka kube lo bunzima ndivele indlala yakhona iza kuba nkulu ngoba nxa kuyikuthi kungayisiyo corona yenale uyakwanisa ukuphuma ugijima uye kubo wathi 2020 ngamatamatisi ukuzothengisela abantu uye emashowa ufike uyenze but khathesi kusuka kube lo bunzima kakho.
Umnumzana Hlani Mahlangu esinye njalo isakhamuzi ebuvuma sithi ukuvalwa kwemingcele kuzadala ukusilela kwempahla ezitolo ngoba zithengwa phetheya.
Nginazelela ukuthi esikhathini esiningi kulezi moto ezihambayo lamabhasi ahambayo, so kukhanya amabhasi akahambi plus futhi ema-shops lakho izinto kade zivele zitholakala kakhulukhulu besehoteni esini abantu abaningi abaselaweyo ukuthi bangayenza njani ukuthi bangahoda kumbe njani ngoba izinto zizagcina sezishoda ngobuningi. Khonapha nje sihlezi nje bamelela umumbo we-social welfare.
Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanangombe uthi impahla sezilele ezitolo okuzadala ukuthi behlaselwe indlala.
Izinto eziningi asiselazo emakhaya seziphelile and azitholakali ezitolo ngoba abezitolo bajayele ukube bewoda kubobulawayo, bewoda kubogwanda, abanye njalo bewoda kubo-South Africa. Kutho ukuthi abantu sebephakathi kohlupho olukhulu kakhulu. Kusila bonabo nje abakuma-programs e-Food Aid.
Umnumzana Ngamba Ncube osukela inina kolubeko ebuvuma uthi kungani kuhle kwezulu kubathiye bebhekane le ndlala embi elakho njalo ukuthi ibaqedele izifuyo zabo.
Ayikhala lapha indlala inzima inkulu kakhulu indlala ezifuyweni ekhanya ngani sizasala singalalutho sesingala inkomo mbuzi ungathini ukuthi ebulisiphini ukudla nje njengokuthi sesilubhele njengani mbona khonapha nje 83 years.
Iningi kulomhlubulo lile sihlobo ezisebenza kwamanye amazwe abalisele South Africa leBotswana ezivame ukuthi zithumeze ukudla nyanga zonke kodwa kulezi nsuku lazo zikhala ezimathonsi ngoba imingcele ivaliwe. Ngaphandle kwendlala abanye abafana lomnumzana Gabriel Moyo oyemawane abaphila ngamaphilisi we-BP bathwele amagabha avuzayo ngoba engatholakali emaklinika asemakhaya.
Sukuhamba ubuze ukuthi ngubani ungabenathi amaphilisi e-BP bakithi apho kunika 2 noma 3 ngoba akulazimoto ukuthi ungagade uhambe egwande efike ekhemisti wathenga. Yinjenje lami ngiphila ngawo amaphilisi we-BP wona lawo akatholakali ngoba ivile egwande esibhedlela vele kaatholakali, atholakala efamasi kuphela ikakhulu i-Atenolol lenifedepine awusoze ukuyithwela emakliniki noma esibhedlela aphandle kwefamasi kuphela abantu bazakufa.
Kusenjalo kulabo mongikazi abathathu abagcinwe bodwa esibhedlela seMthabezi abakade besebenza esibhedlela seMother Day kobulawayo okubikwa bahlangana lomuyi. Umnumzana Ian Heslop obule ngumkhuhlane we-COVID-19 kuviki edlulileyo. Abongi laba kubikwa baqala basebenza ngemva kokuba bagcinwe bodwa. Umqondiso wezempilakahle ezansi emandebeleni unkosazana Ruto Chikotsore uthi abathathu laba ngabanye balaba abasuswe kobulawayo ukuze bezoncedisa kulesi sibhedlela ngalesi sikhathi sokuqhamukela umkhuhlane. Uphinde wathi sebehloliwe batholakala ukuthi kabalalo igciwane lecorona kodwa bazaphindwa njalo bahlolwe ukuze kube lesiqiniseko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.